Zimbabwe laphiwa indiza mchina lezi ngele Russia ngokwenkwezi nyakenye kodwa kuze kube namuhla kazikasetshenziswa. Abaphathintambo bamazwe la bathi kunabantu abazafundela ukuzitshayela. Okwamanje kubikwa ukuba zigcinwe libutho leZimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma labebutho ngodaba lolu ngoba libengaphenduli omakhalekhukhwini. Indiza mchina lezi kumele zithwale izigulane elizweni lonke jikelele ziye bachitha ezibhedlela ezingelamithi abongi labodokotela abeneleyo. Umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwemibiko uMnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende usafundisa abatshayeli bendizamshina lezi. Umholi wezokukhitshwa kwemibiko ukugatsha lukahulumende uMnumzana Richard Mawomva uthi lokhu kutshengisa ukuba uhulumende usebenza nzima.
Esikubonayo ukuthi iZimbabwe iqhubeka isiba lempumelelo phezu kwakho konke.
Omele eliRussia eZimbabwe uMnumzana Nikolaya Kravisnovic walile ukukhuluma kabanzi ngalezi ndizamchina esithi ilizwe lakhe lanika eliZimbabwe indizamchina ezipheleleyo.
I confirmed the eagerness of my government to proceed with exploring.
Engingakutsho yikuba sizimisele njengeRussia ukuba sincedise ubudlelwano bethu endaweni ezehlukeneyo leleZimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa owamukela indizamchina lezi kwinkampani yeRostec wathembisa uZulu ukuba indizamchina lezi zizanceda ekuthwaleni izigulwane, ukuhlenga abasengozini kanye lokulondoloza inyamazana zendle. Kodwa akulanto ebambekayo eziza ukuba amazwi kaMnangagwa afezeka. Abaphikisayo lengcwethi ezicubungulayo zombusazwe bathi indizamchina lezi akukhani ukuba ngezani njengoba zilokhu zigcinwe enkambeni yamasosha lezinye indawo ezingazizwanga nguhulumende. Ingcwethi ebona ngezokwehlisa isilinganiso sengozi uMnumzana Melis Malaba uthi kuyamangalisa ukuba kazisebenzi ngemfanelo indizamchina ezanikwa eleZimbabwe neleRussia.
Siyakwazi ukuthi emgwaqweni wethu kulabantu abaningi asebelahlukelwe yimpilo ngemva kokuba behlukelwe zingozi emgwaqweni, kodwa ngenxa yokuswelakala kwama-ambulensi la hamba emgwaqweni kumbe wona la ama-helicopter abatsho la abantu abaningi sebelahlukelwe yimpilo.
Enye ingcwethi kwezentuthuko efundisa izifundo ze-development studies eMidland State University layo uthe amathe ngodaba lolu.
Asawabona eZimbabwe asikwathangaphi, adonethwa yini asikwazi, sale umbuze emini kakhulu.
Owake wasebenza umsebenzi wokutshayela indizamchina othe ofisa ukwazakala ngegama elithi Vusimuzi Sibindi uthi kungabe kukhona okuphazamisa indizamchina lezi.
Mhlawumbe kuyabe kungamasecond hand abasafuna ukuba kuwalungisise.
Ihofisi kamongameli Mnangagwa yatshela uZulu ukuba kwakule ndizamchina ezifika phose amatshumi amabili 18 kunanileli ezilitshumi nambili kwakumele zisebenze ukuthwala izigulane ukuthi eziyisithupha zinye zamapholisa labanye abezomthetho. Uhulumende waphinda wathi indizamchina lezi ziza kuba ngamatshumi amathathu lambili. Okwamanje kukhanya lezi ezikhona zinempo kungaziwa ukuba zizaphapha nini. Nginele iStudio 7 niseHarare, ngilondolozindlovu.